Ibandla leZANU-PF lathembisa abantu izulu lomhlaba ngesikhathi likhankasela ukhetho olwaqhutshwa ngungcwabakazi lonyaka. Abatsha bathi sekuzinyanga ezimbili kuqhutshwe lolu khetho kodwa kulokhu kungela nguquko ekhanyayo elizweni. Bathi badonsa nzima ngoba iningi labo lehluleka khona lokudla kanye ngelanga ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Omunye wabasakhulayo okhala ngokwenzakala elizweni ngusenzeni Maphosa okubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change.
Ubuyanga lokho bubambe abatsha kula misebenzi bagcwele iganga bathengisa yonke into kanye lemizimba. Abasakhulayo bacapha imingcele besiyadinga idlelo kwamanye amazwe okwenza usale abalutshwane bemilana lobunzima ekutshintsheni imithetho engathakazeleli ukuthuthuka kwabo. Abantu abatsha bagalule ekusebenziseni izidakamizwa kubangelwa ikakhulu ludubu.
Uyalila lomunye osakhulayo uNdumiso Ncube ohlala kobulawayo.
Abantu abatsha abazisebenzayo noma abenza ama-business ahlukeneyo bahlangana nenhlupho eziningi ukuqhuba ama-business ngaphansi komnotho welizwe lethu ngesimo umnotho okuyiso okubangela ukuthi ama-business abo angabe sakhula aqhakaze ngendlela okufanele ukuba ngabe akhula ngayo.
Kodwa enye inkokheli zabasakhulayo bebandla leZANU-PF abesabelweni sakobulawayo uAddington Mpofu uthi uhulumende webandla lakhe kumele atshayelwe ihlombe ngoba upha amandla abatsha.
Ama youth have been able to be integrated into i-government. Uhulumende ufake ukuthiwa ngama youth desk kuma ministries wonke. Uhulumende ulethe i-youth bank. Sesikhuluma going forward what our youth need to do is not only to support Vision 2030, but to be a part of Vision 2030 by participating.
Njengoba lokhu iphela amandla emali yakuleli, owake wakhokhela inhlanganiso emela abafundi bezikolweni zemfundo yaphezulu, eleZimbabwe National Students Union, uBinon Ncube, uthi kunzima ukusungula ibhizimusi kweleZimbabwe.
Uhulumende nxa ekhuthaza abatsha ukuthi babe ngama-entrepreneur, thina sikubona kuyindlela yokuthi uzama ukulungisisa ukuthi wehlulekile ukuthi abantu abatsha babe nemisebenzi. Ngakho-ke usedinga indlela zokuthi kube sangathi kule nto eyenzakalayo elizweni empilweni zabantu abatsha. Kodwa sikhuluma eqinisweni, leyo mali yokuqalisa leyo business or leyo project yabe yavela ngaphi? Imali yethu iyaluza ivalue ngeviki, iyantshintsha, ama-rate ayantshintsha.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha ezimele, uMnumzana Bhekimpilo Ncube, uthi abadinge amathuba kwamanye amazwe abasakhulayo ngoba sekuzalele ingwe kweleZimbabwe.
Inyathela abatsha abangalithatha engilibona lile ngqondo yikuthi bazame ukuthi bazithuthukise kwezemfundo, bazame ukuthi bathole ama-certificates noma ama-diploma angabani. Tholisa amathuba ngaphandle kwelizwe. Nxa sikhangele izithembiso abaziphiwayo ngabakhokheli asebethe bathatha futhi umbuso, angiboni kusiba lotshintsho.
Kodwa uBelinda Cele, indodakazi kaMuyi uSifa Sicele owalwa impi yenkululeko, uthi kuyasinda ukusuka kweleZimbabwe.
Kimi kungitshayisa ngovalo ngenxa yokuthi akula guarantee even lelizwe okuya kulo. Amazwe amakhulu lawa yiwo namhlanje anendumo yezimpi, kuyafiwa eSouth Africa, khona leke kubo Russia kulezimpi, kubo South Sudan. So akungani kuyathokozisa, hhayi akuthokozisi kakhulu.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzama ngamandla ukuvuselela umnotho okumele ulungiswe ngabadabuka kweleZimbabwe ngomutsho wakhe esithi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Uhulumende wakhe uthi ulenhlelo eziningi ezabatsha njalo lezomuntu wonke ezilakho ukuthuthukisa ilizwe. Ababona ngezomnotho bezimele bathi lokhu okwethulwa nguhulumende kufana lokuchaya indlovu ngempama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTopias Mutsingwa.